Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukunanza ilanga lakhe lokuzalwa ngempela sonto elandelayo emaswingo, okukhangelelwe ukuthi idili lakhe libize phose isigidi samadola i-$800,000. Idili leli liza kulexuku labatsha elithi ilanga lokuzalwa likamongameli mhlaka 21 Nhlolanja lenziwe ilanga lokuphumula, abantu bethakazelela konke abenzele khona lokhu waba yinkokheli yaleli lizwe. Unkosikazi Noma Zokhela, isakhamuzi, uthi ukuphathwa kwedili leli kululaza ukuhlupheka kukaZulu oswela khona ukudla phakathi kwendlala le esingene yaqothula eZimbabwe. Kodwa uthi uke wezwa kuthiwa kuzalungiswa imigwaqo emaswingo, okutsho ukuthi engxenye leli dili lizatshiya intuthuko.
Ama-birthday ka-president ukuthi khathesi awakumelanga awayenze ngoba imali engena ekwenzeni ama-birthday lawo ikhanye nengakhulu. President wethu sekhulile, aluba khathesi ngama-birthday yakhe kumbe abantu yakhe isikolo esiyi-1 kumba yakhe isibhedlela kube nguye onika back to the community ngenxa yempilo yakhe.
Esinye njalo isakhamuzi, unkosikazi Tryimo Mpofu, uthi bona bazwa kuthiwa abantu bathathelwa izimali kuthi bebaphe ukuze kuphathwe leli dili, bona bevele bengelala mali yokupha abantu ababo ukudla. Iminyaka yakhe ingabe similutshwane eseleyo, kodwa lokhu akutsho ukuthi aqedise imali yonke eseleyo kuthakazelelwa elakhe ilanga lokuzalwa ebantwini abangazake bathole sona isiwiji kumalanga abo okuzalwa.
Abantu bayahlupheka, izimali kumele zingena, abantu bayachaya ama-donations for i-birthday ka-president, kodwa ziningi izinto ezidinga imali emphakathini. Kulabantwana abangakwanisi ukuya esikolo, kulezintandane, kulabantu abadala abahluphekayo, ukuthi nga at least iyathathwa imali yangkhona isetshenziswe ezigabeni ezithiyeneyo kulokuthi kube yimali esebenza ukwenza into yomuntu oyi-1. It's unfair.
Ocubungula ukubusa kwelizwe, umnumzana Joel Nkomo, uthi ukuswelakala kokudla elizweni, ukuqhubeka ukugugudeka kwenotho yelizwe kanye lokudonselana ebandleni elibusayo kwenza kungazwisiseki ukuthi kungani kuqhubeka kumalungiselelo okuphathwa leli dili. Uthi kamfiseli ukuthi angathakazeleli ilanga lakhe, kodwa ukukwenza ngendlela ebaluleke kangaka kungani uhleka labo abaswela yona indibilithi yokuziselela.
UZANU-PF kuvele kule ngxabano abathakazeleli ilanga leli ngokufanayo njengeminyaka edlulileyo. Sibona ama-ovets athunyelwa amapholisa eHarare, ukungazwani i-faction ekhona kuLacoste laku-G40. Kulokuxokozela kakhulu okwenza ukuthi noma ethakazeleli ilanga lakhe lingabi lesisindo njengeminyakeni.
Abasakhulayo babikwa bexwayiswe ukuthi badinge inkulungwane ezingama-$30,000 zamadola, i-$30,000 ukuphathisa kuleli dili phezu kwephose isigidi esidingakalayo. Kukhangelelwe ukuthi kube lekhekhe elilesisindo seminyaka yakhe i-92 kg, kungakhathalekile ukuthi lapho okuphathwa leli dili imaswingo umangoye uvele uselala eziwo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingunothando Sibanda.